iqembu leNdizwe lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni esigabeni saphezulu ekupheleni kwemidlalo yalonyaka ngokutshayela ikwenze iqembu leBulawayo Chiefs nge-3-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Field Stadium namhla emini. Iqembu leNdizwe lihlohlelwe nguPrince Dube yena ohlohle igoli elilodwa kanye loTina Shemakanda yena olitshayele kabili emambuleni. Limpumela itshe iqembu leNdizwe lemiklomelo engamachumi amabili lathoba mnembili njalo selikhuphuke lahlala endaweni yechumi lanye engalaneni yemiklomelo. Limpumela itho Zega Kulu phethe isikhundla sokuba umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu.
Ade sidlala labomakhelwane, ade sidlala labangani bethu, besikwazi ukuthi ukuze sinqobe kuyamela sithuthuthekele kakhulu, phula amandla wonke ukwenzela ukuthi iBulawayo Chiefs ekuqineni sinqobe. But hayi nyathaba namhlanje abafana badlalile kakhulu and sikwazi njalo ukuthi abafana beHighlanders silodubo, lodubo lokuhlohla. Bebengahlohla abafana laba sebenza gadalala sifika khona phana kodwa kwehlule ukuthi ibhola lingene. But namhlanje hayi ngilokuthaba kakhulu njengomqeqeshi ukuthi abafana bami ababili abadlala phambili bakwanisile ukuthi omunye wajikela amabili lo Prince Dube laye wakwanisa ukujikela elinye. Singadlala siye phambili every game besihloda, hayi ngithola imiklomelo singayithola sisukele lapho esikhona ngoba lapho esime khona hayi akujabulisi.
Kwelinye icele umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uThulani Sibanda uthi abasoze balahle ithemba ngokufelwa.
Ya siyakunanzelela ukuthi kumele siqhuba kodwa asonto esilahle sisenze, hayi njalo sesekhona njalo silethemba ukuthi khona sekukonileyo kulitshana kwanzana sikukonileyo okungahambi kuhle sikamlungisisa. Sitsho ukuthi ekulungisiseni silethemba lokuthi kuzasinika impumelo esizifisa.
Bekule midlalo emibili yesigaba se-PSL namhla edolobheni lakoBulawayo. Njalo emidlalweni obusenkundleni yaseluveve iqembu le-Chicken Inn litshayele i-Rentals nge-4-1. Abahlohlele iqembu le-Chicken Inn ngabathi uTichaona Chipunza, u-Innocent Mucheneka kanye lo-Brett Amidu yena olitshayele emambuleni kabili. Iqembu le-Rentals lona lihlohlelwe ngu-1 Mututa. Limpumela itsho uba iqembu le-Chicken Inn selindize lahlala phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo ngama-40 lowodwa okulinani elilingana lalelo eliphethwe liqembu Capes United kodwa ele Chicken Inn lihlezi phezulu ngoba lihlohle amagoli amaningi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Joseph Njanjini.